sithi khona indawo
khona indawo
hey yethu so
yethu so
lawo ukuze sizuzukuphila andithi khona indawo